lanto enjalo iyayizakalayo kumanguko ngangingekho mina njengo MP wendawo yokuthi ima West kodwa engikwaziyo ukuthi lapho befike befuna ukwenza umhlangano abebadlalelo basica ukhansela evele elomhlangano engangimthume wona ukuthi ayekhulumisana labantu bakumanguko mayelana le hall yakoyingwe iye ward 12 esiyakhayo engayinikeza impahla zokwakha ezikwanayo uthe efika khonapho esakhuluma labantu kwabuya ke labo bantu bebadlalelo bezozama ukuthi babe yingxenye yomhlangano lowo bathe bezame ukwenza njalo yena ukhansela wabecela ukuthi njengoba besivele silomhlangano we-ward bekungathini ukuthi siqedise lowo lisidedele andubana thina sithi singaqeda liqaliseke owenu kwatshengisa ukuthi engxenye imihlangano yabo akayibhukhi emapoliseni njengokudingwa ngumthetho lesisekelo sombuso babe befuna ukuthola abantu bevele bebuthanisiwe bathe umhlangano lo uphela bona bazama ukuthi babe labantu kwakhanya abantu sebechithela babe besiba le nkulumo yokuthi ukhansela nguye othele abantu ukuthi bachitheke kodwa ngizathanda ukukuyekise nje ukuthi ukhansela kazange akwenze lokho okusuka kuzithubuhlungu ngomoya ukuthi bambhejela bathi ngoba wena siyakwazi ukuthi uzangenisa imihlangano labo kwenye indawo efana legwambuthi sizakusekela khona lesikuyijeyise isibono senyoka ngibonanga zathi yisikhathi sokubambana nokumanyana nokudinga ukuthi aluba sifuna ukukhankasa sikhankaseni ngokuthula nangokucela abantu bakithi ukuthi bengabi lokuzondana
bathi njalo abe-Triple C babaphuthi wena njengomeli wesigaba mathupha uke wathumela abasekeli bezanu-PF ukuthi bayephambanisa umhlangano oqhutshelwe ngobabuchamisa kumadlambuzi kumaviki asanda kwehlula
Nkombo kunye amakhanda ziyekwe kodwa engizama ukuthi ngikutsho lapha ukuthi number one, okwakuqala, ngangizathumela abantu njani kunokuthi ngibe khona nxa kwakumele ngibe khona. Okwakuqala, abantu bethu futhi njengomnikazi wesigaba okwazi yonke into eyenzakalayo ngikhona kumbe ngingekho, bayenza umhlangano wabo osemthethweni owugqukhwe emapholiseni. Akula problem abayenzayo ngokuhambisana lo mthetho mayelana lokwenza umhlangano wabo. Akula sici esaba khona. Ngizwa ukuthi umhlangano wabo waba muhle kakhulu.